Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 1 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa ibandla le-CCC lisithi lifuna kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yi-SADC le-African Union, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi lokho akusoze kwenzeke.
Ekugcineni kwelanga mbona engani i-SADC ilamandla njalo ile-opportunity yokulungisisa izinto eZimbabwe. Kungaba kuyikuthi bazothi ama-election kawayenziwe kasha or bathi buyelanini ku-Government of National Unity.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzagcotshwa ngeviki ezayo ase aphange abumbe uhulumende wakhe. Abangafuniyo uthi bayaziphuphela nje kulibalele.
Inhlelo zehulumende zinengi kuphela abantu abaphikisana lehulumende bazothatha isikhathi eside bephikisa endaweni ukuthi bathathe isikhathi eside besiyadinga inhlelo zokuthi ihulumende iqhubekisele phambili impilo zesigaba zaso.
Sile ngxoxo lomunye wabafunde kwele Melika phansi kohlelo lweyali unkosazana Ntombi kaMama Moyo.
Mina, I was part of the 100 who were chosen and bangifaka a company notwa San Francisco International Film Festival.
Amapolisa athi azabopha bonke abagqugquzela ukubhikisha uqoqwe ukuthi kwenziwe lamhlanje elizweni jikelele phezu kwempumela yokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa ibandla le-CCC lisithi lifuna kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yi-SADC le-African Union, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi lokho akusoze kwenzeke ngoba imithethwandaba yeZimbabwe yiyo yodwa engalaya ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha hathi i-SADC. Elova inkundleni yokuxhumana AX, uMnangagwa uthe njalo lanxa kungaze kwenziwe ukhetho olutsha kuyabe kumele luphathwe yiZimbabwe Electoral Commission njengokutsho kwesisekelo sombuso welizwe hathi i-SADC le-AU njengalokho okufunwa yi-CCC. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi kwezombusazwe efundisa ekolijini le-UNISA kwele South Africa umnumzana Shepherd Mpofu ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa.
Singakhumbula umbuso wokubambana kwezanu-PF le-MDC i-Government of National Unity indlela eyaba khona ngayo kwakungemva kokungenela kwe-SADC. I-SADC Observer Mission, i-report yayo yakuqala, was more condemning of ama-elections than any other report that you will ever read about ama-election eZimbabwe. And the lokho kwavela ku-SADC. And mina angikhangelelanga ukuthi ama-elders la e-SADC nxa ezobuya azokhuluma anything ezaphumela phandle or ezaphuma endleleni yalokho sokukhulunywe yi-SADC Observer Mission. So ekugcineni kwelanga mbona engani i-SADC ilamandla njalo ile-opportunity yokulungisisa izinto eZimbabwe. Kungaba kuyikuthi bazothi ama-election kawayenziwe kasha or bathi buyelanini ku-Government of National Unity. Mbona ngani i-SADC or ama-SADC countries, especially abo-South Africa, labo-Botswana, labo-Zambia, they actually at a higher risk, humanitarian risk, than any other country outside the region yokuthi izinto nxa zingahambanga kuhle eZimbabwe. It's not only ukuthi iZimbabwe yiyo elema problem or iZimbabwe yeyodwa esenkingeni. Amazwe la aseduze leZimbabwe lawo bazaba senkingeni ngoba abantu bazabaleka eZimbabwe kungasela kudla, kungasela msebenzi, kungasela impilakahle besiya ezibhedlela ezikwamanye amazwe. So kuqakathekile ukuthi i-SADC ingenele eZimbabwe, not for the sake of Zimbabweans only, but for the sake of the sub-region.
Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana Uthi yena isadaki kaila sabelo eZimbabwe, imithethwandaba yeZimbabwe iyo yodwa engatsho ukuthi kumele kwenziwe ukhetho olutsha. Kanti lalolo khetho kuyabe kumele luholwe iZimbabwe Electoral Commission, hathi oAU labo sadaki laba bakhulunywa iTriple C.
Constitutionally yebo engabe eqinisile. Kodwa ngendlela izinto esezenzakale ngayo la ngendlela imasi ngakhuluma ngecapacity yokuthi iZimbabwe yakwazi na ukufunda ama-election. And in any case ukuthi sizivuze ukuthi iZimbabwe Electoral Commission imali zokwenza ama-elections bayithatha ngapi. Ama-ezinye izimali ngabazinikezwa ngamanye ama-funding bodies outside of iZimbabwe. And ekugcineni kwelanga esesiwukhangele lapha asikho ukuthi i-constitutionality yokwenza ama-elections ikuphi, but i-problem yikuthi ama-elections ayatshontshwa. IZimbabwe Electoral Commission nxa esithi bona ama-election abayenzayo bayenza ngobucoco obuphezulu, then esingakusho yikuthi kabala capacity or abakwazi ukwenza ama-elections. So ekugcineni kwelanga sokumele banjani bancediswe ukwenza ama-elections la. So iSADC can recommend ukuthi kube la ma-election amasha, but ngokukhangelela kwami mbona engani i-government of national unity kungaba yi-best possible way for amaZimbabweans to go through. Ngoba singathi kube la ma-election amasha, then sesikwazisa abantu bazovulawa iZANU-PF, abantu bazotshaya sebetshayela ukuthi kabavotele iZANU-PF. Or labo abavotela against iZANU-PF ukuthi nxa sokufika la ma-election amasha bazohlukunyezwa iZANU-PF besenzela ukuthi bavotele iZANU-PF ngokhetho lololutsha.
Alo-ke ngumnumzana Shepherd Mpofu ofundisa ezokwethulwa kwembiko e-University of South Africa i-UNISA, obexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo ekhona le kwele South Africa. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzagcotshwa ngeviki ezayo ahle aphange abumbe uhulumende wakhe. Ekhuluma izolo eBuhera emkhosini wokuthakazelela ukunqoba kwakhe lebandla leZanu PF, uMnangagwa uthe labo abathi benganqotshwa bagqugquzele uDlame bazajeziswa kalukhuni. Lo bekungumbuthano wakuqala okaMnangagwa ngemva kokhetho. Wengezelele esithi ilizwe alisoze libuswe yizosanyama zamazwe angentshonalanga. Umthetho uthi njengoba ibandla le-CCC eliyilo elikhonona ngempumela yokhetho lingayanga enkantolo yezokhetho ukuze kumiswe ukugcotshwa kukaMnangagwa, kusahlolisiswa lolu daba kuzamele agcotshwe. Siqoxe lo wakhethwa ukuba ngukhansila wesilobela emele ibandla leZanu PF umnumzana Willard Moyo, saqala ngokumbuza ukuba ulubone njani ukhetho.
Ukhetho baba Gande luhambe kahle kakhulu ngenkambo engilayo kwezompolitika okweminyaka edlula engu-20 edlulileyo ngiphakathi kwendaba zompolitika. Angikaze ngilubone ukhetho oluhanjiswe ngendlela e-professional njengaleyo, ukhetho olwenziwe emgceke, olube free and fair, ukhetho olube luhlelwe ngendlela yebanga langaphezulu njengokhetho lwalonyaka. Izegi ngitshayela ihlombe ngalokho, bekulukhetho lokuthi ma ungasebenzanga kahle ebantwini ubusiwa, ma usebenze kahle ebantwini abantu bebekuvotela ngoba ade kungela nto efihlekileyo, into yonke ibihamba ngendlela enhle. Njengomuntu ade yi-candidate ekathesi sengingukhansila ngoba nginqobile, ngiyi-candidate kuma-election adlulileyo, ngithe ngisithi ngiyakhayela ku-ward 29 lapha isilobela egoqela idonsa yonke le mawolokohlo le-Chapewa, ngabona ukuthi ukhetho lolu belu-free and fair ngoba ama-polling station la ngu-5 wonke sithi ma ngifika kiwo ngithola ukuthi iZanu PF eyethu iparty ebusayo ibila ama-agenti ayo angu-3. I-CCC bona ababakuhlaba umkhosi kangaka, ngithola ukuthi ilama polling agents angu-4. So ade bemele amaphathi abo bekhanyela uhlelo lonke, kuvotwa ukuthi akula muntu okhampenayo within 300 meters, ade bekhangele bonke abe-CC labeZanu PF, bekhangele konke sokubalwa ntambama, bekhangele kufakwa amalayithi amakhulu adedengwe izeki kumhlophe kutenke kwa balwa kuhle ama pepa lapo kuhine koni sisi efakwe hotwa kuhine koni zanu pifu afakwe hotwa kufuzu wane kufunye lwane kuti siya fumela nukutile lingere zanu pifu kufunye lwane kufuzu wane tile siya fumela tele triple z kufunye lwane kwa kete lapo kwa saa inelo anama V11 izanu pifu ya uina kuwati 29 eto za primary I triple c yaba lama vota mane nguzi lawe zanu pifu eto za business center I triple c yaba lama vota mane nguzi lawe zanu pifu eto za dem primary school izanu pifu yaba lama voti ama nengi ama nengi 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 kakuru nguzi lawe triple c I triple c kwa ya ziwa kuwati 29 basa ina bonge lama agency abo ukuti uketo lukajiswe kuhle kuwati 29 so ayu keto lukajiswe kuhle
bakona abathi ibandla lezanu pf lehluleka ukwethula inhlelo ezithuthukisa impilo kaZulu wena uthini ngalokho
abakhuluma umbono onjalo angiboni ukuthi baqinisile of course balevumo lelungelo lokukhuluma ingqondo yabo abayicabangayo kodwa iqiniso elikhona on the ground ikuthi izanu pf yiyo iparty elabantu enhliziyweni yiyo iparty elenhlelo ezimhlophe ezimgceke zokuthuthukisa ilizwe lakithi indawo yakithi esilobela le ward 29 engikhokhelayo inhlelo ngizibone zisenziwa ihulumende ezanu pf ezibambeka ngesandla iziningi engingazibalisa ilanga lichone ezigoqela ukufakwa kukagetsi endaweni yakithi yedonsa kufakwe kwamagetsi ihulumende yezanu pf esebenza logatsha le rural electrification agency ihulumende yaqhubekela phambili yafaka ubulembu beinternet ezikolo zonke ezisedonsa le laphetsheya emawolo kohlo yafaka ubulembu emaklinika ukuthi abantwana bezikolo lababalisi bayenze iresearch besebenzisa ubulembu phezu kwalokho yahamba ihulumende ya edonsa secondary yadonata ama laptops amachacha asemabhokisini angu 30 amachuma amathathu yaqeda lapho ihulumende yalungisa udaba lwezifuyo zabalimi beward 29 uhulumende under presidential scheme sanikezwa idipa lokudibhisa oluluhlobo lwe-tigris ukuthi inkomo zingafi sa kulenhlelo eziningi ihulumende eziqhubayo yasinika iklinika edonsa kusithemba le duzane ledamu ledonsa inhlelo zehulumende ziningi kuphela abantu abaphikisana lehulumende bazothatha isikhathi eside bephikisa endaweni ukuthi bathathe isikhathi eside besiyadinga inhlelo zokuthi ihulumende iqhubekisele phambili impilo zesigaba zaso
Hello ke ngumnumzana Willard Moyo owakhethwa ukuba ngukansila wesilobela kuwa 29 MLA ibandla lezanu PF ubekhuluma le studio 7 ecingweni ekhona le esilobela Ukusebenzisa indlela ezintsha zakulezi insuku ezikolweni eziningi zemfundo yaphezulu ezifana le Harare Polytech kunikeza ithemba lokuthola imisebenzi kubafundi lapho sebephuthe izifundo kumakolishi la. Intatheli zindaba Studio 7 uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Amantombazana labesifazane babikwa sebebonakala behamba phambili ekuthatheni izifundo ezobungcitshi bezokulungiswa lokusetshenziswa kwemitshina yakulezi insuku phezu kwalezo ezesayensi. Unkosazana Mercy Ndebele wakoBulawayo yisifundi seHarare Polytechnic. Yena ke ube ngowesifazane oyedwa othole umvuzo wokunqoba abanye bonke ehlangothini lwezifundo zeprinting and graphics arts designing.
Ngifisa ukuthokozela ukuthi kanje nge-graduation yami yanamuhla ngoba ukuthokozisa kakhulu ukuthi yimi ngedwa ngikaza nezuka koBulawayo ngoba isiNdebele kodwa ukuthokozisa ukuthi ngikwanisile ukuba ngifike ngapha eHarare ngifike ngikaqeshe njalo ngithole ukuthi ngikutholileyo namhlanje kuyangithabisa kakhulu njengomntwana wenkazana
Emizameni yokuthuthukisa imisebenzi yezandla esiqhutshwa ngabekolishi leHarare Polytechnical College Izifundi sezanelise ukuguqula izimota ezilichumi ukuze zisebenzise indlela ezimbili zamafutha ipetulu le-LP gas. Esinye salezi zifundi uJoseph Takunda Purazi ulandisa kabanzi ngasebe kwenzile ngale ndlela yamafutha.
Njengoba sisebenzisa upetuloli, sifuna izinga lokutshisa lenjini linyuke ngendlela yokuthi amanzi asenjinini asetshenziswa ukuyipholisa azokwazi ukufika lapha achise i-liquid petroleum.
Umsekeli kamphathintambo ogatsha lwezemfundo yaphezulu, umnumzana Raymond Machingura, uthi indlela abafundiswa ngayo emakolijini kulezi insuku ingadingi ukuthi isifundi siyedinga uqhatshwa, ngoba siyabe sitholiswe ulwazi olwanelayo lokuthi sizisebenze.
We are equipping our students with an education 5.0.
Sihlomisa abafundi bethu ngemfundo 5.0 esekelwe ligugu lethu, kutsho ukuthi bangakwazi ngempela ukuguqula igugu eliseduze labo kube yimpahla nokudingwa izakhamuzi zethu. Ngaleyo ndlela bakha kokubili amafekithali lomnotho wethu.
Phakathi kwabaphezu kwenkulungwane ezintathu 3054 abaphutshe izifundo lumnyaka ka-2023 abayisilinganiso phose esingamachumi ayisithupha ekhulwini 56% babo bekungabesifazane. Ingcwethi zezemfundo zithi lesi yisibonelo sokuthuthuka kwesimo semfundo yamantombazana labesifazane ukwedlula leso ebesikhona sonke lesi sikhathi, njalo kungokwakuqala ukwenzakala embalini yaleli koleji eleHarare Polytechnical College eminyakeni eyedlula kancane ikhulu 103 years history selokhu laqalayo ukusebenza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amapholisa athi azabopha wonke abagqugquzela ukutshengisela ukuqoqwe ukuthi kwenziwe lamuhla, besithi uZulu azihambele emsebenzini engesabi ngoba amapholisa agcwele ndawo yonke. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi abazatshengisela lamuhla kuyabe kungaphandle komthetho ngoba kungavunyezwanga ngamapholisa. Iphephandaba lobulembu lezimlife.com lilodaba lokuthi ugatsha lwezokhetho lweZEC luthi kalusuze lwethule ubufakazi bamavoti amaV11 lanxa inhlanganiso ezimbalwa ezibalisa uhulumende welemelika zisithi akwenziwe lokho, njalo ukuze kube mgceke ukuthi uMnangagwa wanqoba njani kukhetho. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani, hayi siyabonga izani sikwenzile futhi yariga kuyela. So South Africa lebutshana nithi lindile abantu abaningi kakhulu abazophuma baye khona besiyafuna amathuba angcono, ngoba ngeke basalelele amasimba lawa lapha. So lofikile mbalula la wagunyazile amazimba akhe ngokuthi uthi khona izani right rige. So bazothwala iy'nkukhu zabo labogogo babo baye khona. Siyabonga. Okhuluma ngumasenga ngilapho kobulawa iphumule emadoki.
Salibonani zitwalibonani bathwakaza bahle njani lonke magumbini manomhla abantwana besilo silo samaNdebele umzilikazi kamashoba. Ngiyalibingelela lonke nithi lingabe linjani ukuphila okhulumayo ngobodlozo mnyama. Ye bantwana bakamthwakazi, masibambaneni sibe moya munye sibe nyanda yinye. Lokhu ngikutsho ngoba ngikhuluma ngiqondanise lokhetho lololudlulileyo. Bekukudala sikhuluma dala sikhuluma sithi ukudibanisa amavoteni labantu basempumalanga akuncedi, kufana nokuphefumulela isidumbu. Ongeke kuyikhuphe embusweni iZANU PF ncedisana labantu bayo, ngoba iZANU PF ayihlukananga lana madoda enisebenza nawo. Awusozuyikhuphe namhlanje ukhetho oludlulile, kodwa behluleka ukuthatha amanyathelo. Bayehluleka ukuma baqine balwela ivoteni. Bathwakazi, yini lineli levoteni kudlalwa ngayo kangaka? Bathwakazi, ngiyalimuka sengilivulame hlongithi thungululani libona kuyasa bathokaza thungululani libona thathana ama vote and iwase kumthokaza Republic Party okanye liwase kuzapho usibangilise umuntu wesintu laba abantu basempumalanga akunanto ezayivuna ngabo namhlanje nampa bachumile kobulawayo lenze iwhitewash layithanyela izanu PF kodwa bona bayivotele emashonan central bayifaka emaswingo bayifaka emashonan west bayifaka yonke indawo bayayithanda alisoze likhupha izaphu likhupha ngesisisi isisisi ngokunye okulugatsha kwezanu PF okudalelweyo ukuba lingafi lathole impumelelo lenkululeko bathokazi ngithi thungululani
kum jelele ngihambe ngabuya ngizibonele ngosi ngivotile ya into eyenzakeleyo ke lapha thina besivota khona kwathiwa ekuseni savuka ke sithi siyakhonapho siyavota kwathiwa ma ungalamamax tayini lokhu khonoko okufaka emlonyeni nezifonyo lezo awungeni hawu kanjani ngoba besazi ukuthi laphana vele ibhesi ye-triple C awu saqinisela sabona thina sekubuya ke lokuze nabantu laba sebebuya sebesinikeza into lezi bona bevele sebethe kungafakwa amamask kufakwa amamask kungavotwa amamask la afakwa emakhaleni ma ufaka ungala mask awuvoti kungazaanawu so angithi nina lizokunye ukuthi amavoti afika late thina lapho esasikhona kwafika inkulumo enjalo kodwa ke we didn't change ingqondo zethu saqhubeka-ke savota ngendlela esivote ngayo hawu laphana ukhansila vele wethu wadlake wanowezanu wezanu wathola 100 la kufana wethu ungene ku-500 uyabona so into engiyibonileyo mina abantu bayatshintsha ma umuntu esezingenele ebhokisini eseyeka uyatshintsha hhayi ukwethusela bekukhona kodwa kwezinye indawo bekungayisiko khona lokhu thina sikubone ngosi nalapha sihambile sabuya sayacheka lokuthi sifuna ukubona ukuthi akula nkunqunqu yini obenzakeleyo ngoba besivele sizakufaka thina asathola ukuthi hhayi la bantu abavotele laba abantu abebengalamali ukuze nama-ajenti hhayi aphume njalo amavoti abo akuzange aba nenkinga so yikho zithi mina hhayi kuningi bantu esikubonileyo qumqumqumqumjele
salibonani salibonani studio 7 salibonani into ebalulekileyo ukuthi umuntu ma engasafuna ngozulu wonke akakhitshwe vele kube kanye one ngoba into zamavoti voti lezi ezehlula vele akakhitshwe istrategy ngifane sayayenzakala kumgabeso omele siyenziwe kanye one ngoba amavoti ngani ayehlula abantu sebekhathele kutshona betshelwa into ezingekhoyo beyenziswa into ezifunwa izanu zabantu baso hayi lo muntu okumele akhiphe khitshwe njengenja kahle kahle njengenja etshaywa ngenduku ihlaba emkhosi siyale sesikhathele thina into ezingaqedakaliyo lezi
studio 7 ndinjani hayi lo mdala omnankagwayo sicela aphume akaphume bakithi akasitshayise ngomoya ngade ngezwa le nto ezikhulunywa ngabantu sikhathele ngaye akasitshayise ngomoya wesikhava sakhe lesangasisusiyo isesithwele yonke into yakhe inkemenkeme yakhe hayi akaphume sikhathele ukusebenza emazweni akaphume
studio 7 salibonani basakaza abahle labalaleli abahle siyabonga kusethule le ndaba bogande ohlungamile nabosithandekile siyabonga abafowethu kusilethele iindaba ezimnandi ezilohlonze ezingathathi hlangothi eziza nje zingamaqiniso siyabonga nje umnangagwa akaphume le nto yami le angathi ngahamba mpela esiyefika endlebeni zakhe umnangagwa ezwa ukuthi akasafunakali umnangagwa akaphume amavoti aphinde mpela aphinde amavoti umnangagwa ephume lowa muntu lowa usithwale senzima kakhulu aphume umnangagwa siyabonga
bantu bakithi linjani nonke abantu asibambanene lobu ngwezano uyawuvotela izano nje kuphela ngokuthi uvele ukade uvotela leyo njengu leyo chicken kadiphiwa leyo chicken uzayidla yini i-5 years la manje ngikhuluma lawe so ma ungilalele akuselayo i-chicken kasakwazi ukuthi kwabuya wazothi ngivotela bantu bakithi sikhathele ngani bantu bakithi siyasifonela ukuthiwa sila milimila sila mpuphu asila lokhu asila chukela kati lina lethi sikuthathaphi thina sithwele nzima la igoli sitshaywa
fuka mthwakazi vuka mthwakazi ye siyamuzwa ufikile mbalula etshengisa umhlaba ukuthi kalangqondo le ngqondo ezihlezi fisa ukuba yizano ngoba enikwe izimali yizano
njalo wehle kutshontshela izweni lakho ajetsha kwelinye ilizwe akula nto angasibabazela ngo imperialist kutshoni kuni kuyinjalo kubi ngakho kahloniphi abanye abantu i-CCC inhlanganiso yabantu abadlula izigidi ezimbili abadlula izigidi ezimbili hlezi angxenye ikhulu ukuba inkulu ngwale ezilichumi baningi kakhulu abantu labana abantu abangaphansi kwe-CCC ababizwa ukuthiwa yi-CCC uChamisa ayisiyo obizwa ukuthiwa yi-CCC uChamisa umholi we-CCC umkhokheli owakhetha ukuthi akhokhele i-CCC yikho engasosimbuluzela atshela abantu athi khona CCC imperialist bona bayini bona umngane wabo lezizane babuthethe ngapi i-ANC umkhonto wesizifele ehlangene nama-Zebra anxayevele yibona abantu abagadele lokhu zeni izinhlanganiso endleleni inxayevele yokho kumkhonto wesizwe khonto yesizwe behlangene be-Zebra iyisitha sezano wonke umsebenzi bawenze beqabana lezano bazi izano yazenelisa ukubulala abantu be-ANC yabalahlela ibhalapho pho ngasitshela khona ababazele umhlaba izano isona azama ukuvikela izano athi bona bayinto yinye lezano beqala nini kulokuthi athithe izano imbhadele imbulu kakhulu imbulu kakhulu kuyayiyangisa ukuthi akhuluma amanyala amakhulu kangaka phambi kwabantu
lawo ke bekungamazi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, omunye osakhulayo ophatheke kuhlelo lwabatsha lukahulumende welemelika olweyali Professional Development Experience unkosazana Ntombi kaMama Moyo uthi ufunde okuningi phansi kwalolu hlelo. Uthi usuka eMelika esebuyela eZimbabwe elidlabuzane lokuyafeza konke akufundileyo njalo abantu kufanele bakhangelele ukuthola amadrama avela kuye. Kesizwe ingxoxo ayenze lo Studio 7.
Kulento okuthiwa yi-Professional Development Experience, i-PDE, whereby balifaka kuma-companies e-America ukuthi lisebenze, lithole ulwazi lokuthi bona basebenza njani and bakufaka according to ama-interests akho lokuthi wenzani, msebenzi bani, nxa usekhaya. And mina, I was part of the 100 who were chosen and bangifaka e-company okuthiwa yi-San Francisco International Film Festival. Ise-San Francisco in California. So basically, a company iyenza ama film screenings, like ama film festival, where they showcase and celebrate ama films. Iphinde futhi inike support to ama local filmmakers. Ngoba nike office space yokuthi nxa ngela ndawo yokubhalela uyabuya lapho uzobhala kulama computer, kule internet, kulama office kuthule akwazi ukubhala in peace. They also give you guidance bakufaka in contact with abantu aba established in the industry.
Kuyini okutholileyo kulolu hlelo?
Ukuhlangana labantu abaningi wa part of the industry here. There's a very large film industry in San Francisco. Kukhona abantu abenza ama film, whether bayaqalisa kumbe they are already established baningi. So I was able to meet a lot of them and bendenhlanhla ngoba ngifike ngesikhathi se-summit. So i-summit le ibihlanganisa nje ama filmmakers from around San Francisco and Oakland. Bafake ku-one ndawo ukuthi sixoxane, xoxisane ngendaba ze-industry, the problems you face, the successes. So I was able to meet a lot of people through that.
Yiphi into enkulu ongathi uyifundile kulolu hlelo?
Hamba kuma acting classes, ngoba thina as writers sibhalile but we don't know what actors go through ukuze iscene iphume kuhle kuhle. So I was able to go to that, ngabona, ngafunda, and then ngafunda futhi le ndlela abayenza ngayo ama films from the first stage till the end, like ukuqalisa ngkhona ubhala njani, uapplyela njani funding, lokuthi ama meetings angkhona with your staff uwahlela kanjani.
Njengoba usubuyele eZimbabwe kuyini ozafika ukwenze?
So mina nxa sengifika ekhaya umsebenzi uyaqhubekela phambili. I'm hoping ukuthi I'm going to write more dramas for my audience and I'm also hoping ukuthi ngisahlala ngixoxisana labantu labengisebenza labo lapha ngoba they have been so good to me, they have taught me so much and this is not something that you learn from just about anywhere.
Alo ke ngonkosazana Ntombi kayise moyo ongomunye wabafunde kwelemelika phansi kohlelo lweyali obexoxa icingweni lo Tabo Kancube intathele izindaba ye Studio 7 besidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, yasidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo ekuseni. Kodwa ke silazo ezinye indaba phakathi kwesikhathi lapha nsuku zonke ngo-7 ntambama. Olifisela impela sonto elithukela. Igama lami nguChris Gande.